Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali ithona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi u-3 Nhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
abahlali beGwanda lathi sithikibile siyamangala kakhulu ngokwenzakalayo. Asokuqala ukuthi amaphoyisa kufuze ukurespondatu ama izindaba ezifana lezi, kumele amaphoyisa mabe bereadybela konke kwamabhokisi lana oneneni ukuthi behlwezele umsebenzi kinto imali i-community lokhuleshuka i-community ukuthi pho-ke bekazakwanisa nawo ukudika lezi gilamkhuba lezi zehlule into ezincane ezinjengalezi.
Izakhamizi zeGwanda zisola amaphoyisa eli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sosilisa ocatshangelwa ukuthi engabe ezibolele emavinkilini awephakama.
Sekuyisikhathi sokuthi sibhekane nayo ngqo i-COVID. Abantu sokumele beqale manje ukuthi beqhubeke ngempilo zabo. Abantwana besikolo bebuyele esikolweni befunde. Sesiyathembela khona ukuthi begqoke amamaski kuphela kwenze ukuthi bekwazi ukuthi befunde. Umuntu kakwazi ukuthi ulayi sanitize, ulayi mask. Sanitize yourself every time. Ungoba impilo kumele iqhubeke.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezemukele ngenjabulo ukuyekediswa kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kulelo lizwe. Abazancedisa kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zeGwanda zisola amapholisa leli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sowesilisa ocatshangelwa ukuthi engabe ezibulele emavinkilini awephakama. Amapholisa athethe amahola amahlanu ukufika kulindawo kungenani lokuthi lumango uyimzuzu emihlanu nje kuphela lalapho uhamba ngemota. Amapholisa eGwanda abeselinde imota yenkamba yegudu ukuzothwala isidumbu lalapho sebefikile bengelabhokisi okudale ukuthi umufi agoqelwe ngamakhadibhokisi langamalembu engakafakwa emodeni. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Zisele zikhuza imhlolo izakhamizi zeGwanda ngemva kokutholakala kwesilisa obefile phambi kwezitolo zephakama namhlanje kuseni. Kuthe kutshaya ihola lesikhombisa uZulu ebesebuthene kulezi zitolo ukuze azozibonela ngawakhe umufi oze wathathwa ngehola lethumi ekuseni. Umnumzana Dipolas Jazi oyisakhamuzi esonondo ngumunye walabo abagijime bafika lapho besizwa ngalo monakalo.
Akalancibakalani le phoyizenti yakhona naseyayazikhanyela laphana abayibekile enyaweni zakho amapholisa. So akuyatshengisela ukuthi kazange yefakwe sam, hhayi umuntu layo lama-problems akhe labaziwe khona ngalo mbelonkosikazi. But okuyinto endikhala ngakho kakhulu ikhona oko ukuthi i-government yethu kumele ithathe inyathelo entweni ezinje. So kanti esizinja lokhu ziyazimnukisa umuntu lwana asiyonto erayithi kula bantwana kulani nala. So asiyonto erayithi kusosayethi le, asikuvumeli.
Okugcizelelwe ngunkosikazi Ntombizodwa Dube wephakama othi abakubone namhlanje kuyethusa.
Sizubuhlungu singabazali sazala. So umntwana ebelokhu elele lapho umuntu yinhlanza. Ndizama ukubiza amapholisa basidadele umuntu wethu lo. Umuntu yinhlanzi uyonakala kathesi, bona uzwa njani kuyangethusa.
Lalapho sebuyile amapholisa ebengelabhokisi lesidumbu okudala ukuthi badinga amakhadibhokisi lamalembu ezitolo ukuze bagoqele umzimba womufi. Umnumzana Wellington Nari olilunga lenhlanganiso yabahlali bakuleli dolobho eGwanda Residents Association uthi uZulu uyazibuza ngokuziphatha kwamapholisa aleli dolobho.
Kwinto elihlazo kakhulu community ukuvele ukephula isiko lomkhuba wendawo yakithi. Abahlali beGwanda lathi sithikibile siyamangala kakhulu ngokwenzakalayo. aso kuqala ukuthi amapolisa aphuze ukuresponda to ama izindaba ezifana lezi. Mina amapolisa mabe ready bela konke amabhokisi lana unenengi ukuthi befezele umsebenzi into imali ze community yokulishuka i community ukuthi phoke bekwaza kwanza nawo ukudika lezi gila mkhuba lezi sehlula into ezincane ezingalezi.
Isikhulumeli samapolisa ezansi emandebeleni unkosikazi Loveness Mangena kaphendulanga imibuzo esimthumele enkundleni yebulenjini yeWhatsApp. Ukanti lapho sizama ukumtshayela ucingo ebengadobha umakhalekhukhwini wakhe. Omunye wamapholisa obuye ukuzothatha isidumbu utshele uZulu ukuthi amabhokisi akobulawayo lapho ahambe lezidumbu okumele ziyohlolwa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Izizalwane zeZimbabwe sezemukele ngenjabulo ukwekethiswa kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kwele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Izizalwane zeZimbabwe zithi ukwekethiswa kwemigoqo yokwenqabela i-COVID-19 kuzabapha ithuba elihle lokuqhubeka ngempilo kungekho okuphazamisayo. Ngokwemithetho emitsha, abantwana besikolo bonke bazaqala ukufunda malanga wonke kusukela ngomvulo. Imithetho ebilawula ukusondelelana kwabantwana isiyesuliwe. Umuntu osehlaselwe umkhuhlane we-corona kodwa engalazo izibonelo akusadingeki ukuthi ayizivalela endlini kodwa selelungelo lokuya emsebenzini enjalo lokwenza loba yiphi imisebenzi yakhe yensuku zonke. Ohlaselwe yilomkhuhlane lwezibonelo zalokho ukhangelelwe ukuzivalela endlini okwensuku ezisikhombisa kuphela hatshe zilichumi njengalokho obekusenzeka. Kungaze kube lobufakazi bokuthi uhlangene lomuntu ole coronavirus akusadingeki ukuthi uzivalele endlini nxa kuyela zibonelo zokuthi lawe usulayo. Abantu sebengahamba kuze kuse njengoba usukhijiwe umgoqo oyenqabela ukuhamba kwabantu. Umphathi ndambe ofisini kamongameli uMnumzana Mondli Gungubele uthi lokhu kwenziwe ngemva kokunanzelela ukuthi lwehla ulaka lokumemetheka kwe-coronavirus elizweni.
The rationale for this amendment is informed by the proportion of people with immunity to COVID-19.
Lokhu sikwenza ngoba kulobufakazi bokuthi iningi labantu selilawo amasosha okuzivikela ku-coronavirus,
which has risen substantially exceeding 60-80% in severe sero survey.
Iningi lezalwane zeZimbabwe zithi lezi zindaba ezimnandi kakhulu. Abaningi balahlekelwe imisebenzi ingxale imigoqo ethulwe kusanda kuqala u-2020. Abasebenzayo labasebenza endaweni zokudlela bese kusiba nzima ukuthola imali ethe xaxa njengoba imigoqo ibisenza kube nzima ukuthi abantu baphume ezindlini bayekudla kulezi ndawo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Thabalala uthi sekusobala ukuthi vele abantu bazaphila layo i-corona okwesikhathi eside.
Sekuyisikhathi sokuthi sibhekane nayo ngqo i-COVID. Abantu sokumele beqale manje ukuthi beqhubeke ngempilo zabo. Abantwana besikolo bebuyele esikolweni befunde. Sesiyathembela khona ukuthi begqoke amamaski kuphela kwenza ukuthi bekwazi ukuthi befunde. Umuntu kakwazi ukuthi ulayi sanitize, ulayi mask. Sanitize yourself every time ngoba impilo kumele iqhubeke.
Abanye bathi lokhu kuqakathekile njengoba kungumnyaka ukwethekelela amaofisi ahulumende amaningi kulandela kumiswa kokusebenza kwamaphemithi abo. Abaculi labanye abaphila ngokuthokozisa umphakathi bathi kuzabavulela amathuba okusebenza. Inani labahlaselwa yi-coronavirus kwele South Africa ngelanga selidlalela kuzinkulungwane ezinhlanu around 5,000. Okulinani elehle kakhulu xa kukhangelwa ukuthi bake bafika kuzinkulungwane ezilichumi lesithupha 26,000. Ababulawa yilo mkhuhlane ngosuku badlalela phansi kwamakhulu amabili below 200. Abavalelwa ezibhedlela ngosuku bahambela kukhulu 100. Phakathi kwabedlula izigidi ezintathu lengxenye over 3.6 million asebehlaselwe i-coronavirus selokhu yaqalayo, iningi selasila kwafa abedlula izinkulungwane ezisitshiyagalolunye lengxenye over 95,000, kanti kabalokhu begula ngalo mkhuhlane ngokwesibalo sayizolo bedlula kancane izinkulungwane ezingamachumi amathathu lengxenye 55,856. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Babikwa sebeyizigidi ezedlula ezine 4.3 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kugciwane le-coronavirus. Kuthi asebehlabe amajekiseni amabili bayizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million. Abazinkulungwane ezedlula ezingamachumi edlula ayisithupha 61,244 bahlatshwe ijekiseni yesithathu. Kusiya phela usuku lwayizolo kulabantu abangamakhulu phose amabili 161 abafunyenwe bele coronavirus kwabhubha ababili, kubika abogatsha lwezempilakahle. Icele le-MDCT elikhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe namhlanje liphunyeke emthethwandaba udaba lokuzama ukumisa icele likamnumzana Douglas Monzora ukuba lingasebenzisi imali elisanda kuyiphiwa nguhulumende phansi komthetho oyi-Political Parties Finances Act. Umcebisi kamakhuphe umnumzana Ntando Ndlovu uthi umahluleli wedale le-High Court uthembise ukuba uza kwethula isinqumo sodaba lolu ngokutshetsha kulandela okwethulwe ngumakhuphe labecele likaMonzora. Icele likaMonzora linikwe nguhulumende izigidi ezifika phose ikhulu lengxenye yamadola eZimbabwe, i-$149 million. Kasenelisanga ukuxoxa ngalolu daba lomnumzana Witness Dube ophethe uhlangothi lokwethulwa kwembiko kucelele MDCT ekhokhelwa nguMonzora. UNdlovu utshele iStudio 7 ukuthi akwaziwa okuzakwethulwa lidale le-High Court.
Okwamanje siphuma emthethwandaba lapho kade siphikisana ngokuthi ngobani okumele bathole imali ye-Political Parties Finance, ukuthi yithi i-MDCT ikhokhelwa ngudokotela uKhuphe kumbe i-MDC Alliance. Esikuthandayo ngalokho yikuthi kuphumile njalo kuvelile ukuthi uhulumende weZimbabwe usebenza labanye bethu laba ukuthi ahlukumeze dokotela uKhuphe, ngoba kuvelile enkantolo ukuthi vele imali Political Parties Finance yanikwa icele likaMonzora. La noma kunjalo siqhubekile ngokuthi siphikisane ukuthi noma sinikiwe uMonzora kufuze ibanjwe indaba leyi isadingidwa ukuthi ngobani okumele bathole imali Political Parties Finance. Kuchaziwe kabanzi kwavela ukuthi khona uMonzora kabala lungelo lokuthi bathole imali ye-Political Parties Finance ngoba sibebumbe ibandla elitsha okuthiwa yi-MDC Alliance. Kuvelile kabanzi njalo ukuthi ama-judgment ayephuma e-court kufuze alandelwe, kube le-consistency e-court, ungatshintshwa indlela zakhona okubanjwa ngazo izinto ema-court. Okunye okuphumileyo yikuthi abantu laba abathi bayi-MDC Alliance sebezigxotshile kubandla le-MDCT, yizinto zonke abangaziphikisiyo lezo. Kodwa-ke thina njengebandla le-MDCT kasilalo ithemba kumadale lawa kumthethwandaba leyi, ngoba abantu bakaMonzora bajayele vele ukusitshela ukugwaba ngokuthi yibo ababhala amanye ama-court judgment.
Umnumzana Ntando Ndlovu ngumcebisi kankosazana Thokozani Khuphe. Okwelinye lamacele e-MDCT ubeqoqa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Abazancintisa ukhetho lwama-by-elections olukhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo kobulawayo. Abanye bathembisa ukulungisa izikolo, ukuthanyela ingcekeza edolobheni lakobulawayo lokunye okunenginengi. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosikazi Esther Khumalo okubandla le-Republican Party of Zimbabwe ofisa ukuba ngukansela kuward 12 usebhoda indawo ezishiyeneyo ekhuluma loZulu ngaza kwenza engavotelwa.
Athi omama siyakwazi ukumela ilizwe lethu, isigaba zethu. Labo mama balezidingo zabo, kunje silezidingo zethu ukuze lathi sikhululeke. Kodwa nxa singalamama osimelayo akulalutho oluvelayo. So ngasukuma njengomama ukuthi hayibo into yenziwa ngobaba lathi siyayikwanisa lathi siyalimela ilizwe lethu ilizwe ngelethu sonke osilabo baba
umbusikazi Khumalo uthi kuningi okumele kulungiswe kubulawayo
Y12 kulabantu abadala kakhulu abangasakwanisi lutho izindlu ezinye zivaliwe ngendaba yezikwereti ezinye zivaliwe ngendaba yamagetsi abasakwanisi lutho abasela bomkabo so ngunanzelela ukuthi kuyadingakala ukuthi ngingumama ngikhangele lezi zinto ezinjalo njalo lezikolo zethu azisalunganga sezidilikile lema floors akhona segugile so ngazinikele ukuthi nxa ngaba ingxenye yaleli bandla ngimele izakhamuzi zakuvile 12 lami ngingenza okufunwa ngabantu
Ibandla lezaphula lo liyakhankasa endaweni esijeneyo. Ubakhankasela ngamandla ngumnumzana Mavuso Jabalala.
Kanyekanye!
Wathu!
Kanyekanye!
Wathu!
Wathu!
Yes. Into leyo ayisoze yafayafa, ayisoze yenza njani? Ayisoze yafayafa izaphu. Ingangena phansi evumbuluka laphana. Ilokhu iyizaphu bantu bakithi yafungelwa.
Kanyekanye!
Wathu!
Kanyekanye!
Wathu!
Wathu!
Olandela izombusazwe umnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe uthi balutshwane abaphikisayo ababonakala ebantwini.
Laba abantu abafuna ukuvotelwa manje kube kume mhlambe ma bengazama ukuthi bakhulume nge-devolution of power. Ukuthi bezama ukususa amandla lana phezulu bawese phansi. I-system yebambileyo kakhulu kwenza lokhu. Ibhodini ithulite nsiko waxotshwa imthova yonke khona pha.
Kudingwa abazamela inkulumane lephumula edale lepalamende kobulawayo. Kulezinye njalo indawo okuzavotelwa amakhansila. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingu-Gibbs Dube.
Lokhu sikudaba lunye. Abancintisa bemele ibandla le-Citizens Coalition for Change bathi bahlangene lomkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa namuhla eHarare belungiselela lolukhetho. Omunye obekulo umhlangano ngunkosikazi Sichelesile Mahlangu ozancintisa kusikhundla sokudinga uzamela iphumula edalele ephalamende. UMahlangu uchasisele osithandekile emhlanga weStudio 7 umkhankaso wakhe.
Ngamukela kakhulu ngoba abantu abaningi kube kuhlungu kibo indlela engirikholwe ngayo ngoba bebengakukhangelelanga ngoba bona yibo ababengikhethe bengingakhethwanga ngumuntu osemashingo ngangikhethwe ngabantu bephumula so kibo kathethwa ku-by-election siqedelane lakho ngoba namuhla bazabala ku-newspaper u-MP wabo se-reinstating. The following day, hayi sekudokiwe. So bese kubabisele emuva in terms of ukuthi bezwe balethe izikhalazo zabo ziye ephalamenti. Even though bengikwanisa ukuthi okunye bebesizakuletha la ngiphathele kwamanye ama-MPs asiye ephalamenti. Bona bebefuna mina uqobo abangibo abangikhethayo ukuthi ngibuye ngakho khonokho abangithume khona.
Labo-ke abanye oncintisana labo awesabi ukuthi mhlawumbe labo balosekelo olukhulu.
Ngeke ngibe sabe mina ngoba mina already ngingumuntu ade sebenzela ebantwini. Angizange ngumuntu lo ngumuntu obalekela ebantwini. Yebo khona nxa ungumuntu akutsho ukuthi kufanele ungabi layo. Kufanele ube layo itiye ngoba abantu ngithe nginanzelela engiyethisana labo. Bonke ngabantu bangobaba. Kodwa mina njengomama owamentwayo. Owaqeqetshayo kakhulu ku-mentorship ngumuntu olesibini.
Ngani bangakuvotela kakhulu ngoba abantu lokho bekholwa lokho yana ukuthi wesilise ngenza ngcono.
Hayi abantu sebekwazi abantu banazelela ukuthi umama unolesihlelo. Umama ngoba isikhathi esiningi sinawo sibe saba lawo ama MPs angobaba. baba angeke ngibathole bayenza ityabo baza kahle sokuthi sosola bathi mina ngikhen ngibona ngabona kule gephu igephu ihuba kakhulu ebantwini mina ngathembisa abantu ukuthi ebuseni ebumanzini ibzini ebantwaneni amayuti njengamayuti ngiyazitshintsha ngibe ngumyuti nami ngingene labo but abaningi bekube kula khona kuyami u-m t abonakale maybe ezinhleni it was rain futhi umbone u-m t emhleni but mina sengibonakala indawo zonke yebo bengingeke ngingene yonke indawo ifale yonke ikhumula kodwa ikakhulu bengiseta ngibe nabo.
Lo ngonkosikazi Sicele Silemahlangu ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela isigaba sekuphumula kobulawayo ephalamende obeqoqa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane. Besikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Obekhokhela amalecaja awe-Islamic State u-Amir Mohammed Said Abdul Rahman Al-Malwa ubulewe libutho lakwelemelika namda kwele-Syria. I-Associated Press ibika ukuba lokhu kwenziwe libutho elilolongwe kakhulu elemelika. Uhulumende wakwelemelika uthi bonke babubutho abahlasele indawo lapho u-Al-Malwa abetholakale khona babuyele ekhaya bephelele. Umongameli Joseph Biden utshele intatheli zindaba ukuba ukubulawa komkhokheli wamalecaja la kutsho ukuba uhulumende wakhe uzama ukuvikela uzulu. Kudubuke umkhumbi othwala amafutha atshiyeneyo namda e-Delta State kwele-Nigeria wabhubha abantu abalitshumi. Isikhulumeli se-Shaba Oil Exploration and Production Company sithi ulumathe umlilo owesabekayo umkhumbi lo ungakadubuki. I-Associated Press ibika ukuba amapholisa asahlolisisa udaba lolu. Umanyana wamazwe akuzwekazi le-Europe kanye lele-Melika we-North Atlantic Treaty Organization uthakazelela ukuba ele-Melika seliza kuba lamasotsha amaningi emazweni athuzane lele-Ukraine lapho ele-Russia elilakho ukuhlasela khona lisithi akumelanga lingene kumanyano lo. Iziphathamandla zomanyano lo zithi kuqakathekile ukuba ele-Melika libe lebutho elithe xaxa duzane lele-Ukraine ngoba akwaziwa okungenziwa ngele-Russia. Lokhu kubikwa i-Reuters News Agency.
Inani labantu ababhalisela ukuvota ezigabeni zeMandebeleni lokhu liphansi kakhulu kungakhathalekile lohlelo lukahulumende lokuya ebantwini ukuthi babhalisele uluhlu lwabavoti. Isigaba sokuvota kumbe i-constituency simele sibe labantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 kodwa ezinye izigaba zibikwa zilabantu abaphansi kwaleli nani. Kusitsho ke ukuba kungaqhubeka kunje ezinye izigaba zizanciphiswa luhlelo lwe-delimitation. Kambe kungaba kuyini okubangela ukuthi abantu bezigaba zeMandebeleni bengabhalisi ngobuningi? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu endawonye lesiphathamandla sibandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Uyazi mina sokundidanisa ingqondo okuyinto kona ngoba nxa ukhangele bengibona ngazi ukuthi sesithenze yonke into malala ngokuthi siqhuthaza abantu ngendaba zokuvota lezi. Amalunga wonke ayagijima, izanu PF siyagijima, abe-MDC babonele bayagijima, ngalesi sokulaleyi triple C yenza labo bayagijima. Kula ma-programs amaningi even lapha ngelalele ku-Skies Metro FM isiteshi salapha koBulawayo bakhuluma ngako phose nsuku zonke bebisa ama-programs kulamanye ama-companies that even sponsor programs bengena ehlelweni kwaphana bekhuluma everyday ekuseni bezama ukukhoshitize abantu la basuma beyovota pho ukuthi kusuke kuthini mina sokungididanisa ingqondo ngoba abantu angazi baba kunanzelela ukuthi kona at the end of the day kuyasibulala njengobulawayo ngoba sizogcina sithathelwa siqhunyelwa amanye ama-constituents ngalesi silethwe lufu sizagcina sesifika mebhizulana sesilelelo labo-9 kumbe 8 kwaba okuyinto esi-affectayo in terms of i-national cake ngoba singathi ikeke lingaka linje so wena ususithi yona hhayi I say well inani elingaka sesiyinani elincane lingaka angithi even lucezu lakolo oluqhunywayo lalo luyancithiswa futhi
Iye lezwakala udaba lolu Mnumzana Ndlovu wena ubona njani ukuthi kathi kuyini okungakubangela ukuthi abantu bengafuni ukubhalisela ukuvota
I think kukavili khona uma ukhangelisisa kahle kula lokhu ukuthi kunabantu aba actively involved ekudiscourageni abantu ukuthi bangavoti bangathathi iparty ekuma-elections aweZimbabwe because iMatebeleland iya-ignowa uma kusiya phambili ayila place ku-political identity yeZimbabwe so kunabona bana nje abazibuhlungu abazitshela ukuthi hhayi thina asingavotini and kanti kunamaphathi afana ne-MRP lezi ezitshela abantu direct ukuthi singavoti vele ntweni leyo so ngathi ngesindebele singathi besibalela ukuthi ukhalala ngenxa yokuthi umuntu uzwa engekho engaphathwanga njengephathi yomuzi awesesithi hhayi asiyekeleni le nto nje ngoba kwenzelwa bona bakubheka ngale ndlela bona bathi ma kuvotwa kulaba abasemathebeleni abamele izanu abasemathebeleni abamele i-MDC nabamele i-CCC yakhona bazimele bona bamelanga abantu ngoba it doesn't translate to anything after ama-election imathebeleni nje isala ukuthi i-election kuphela ama-promises abe khona bona abantu ababemele amaphathi ayahlukeneyo abanaphawa abayinikwayo ukuthi babe bazosebenzela abantu babo kwamaqini esibili yilaba abaku-survival mode because kulokukhathazeka lokuhluphe okukhulu kakhulu emathebeleni bese bezibuza ukuthi kanti mangisuka lapha ngisiyavota instead of ukuyekhangisa amatamatisi isizathu yikuthi so i-politics kulaba besi-2 ayila meaning vele ayilethi isithwala emganwini ayilethi mbida ayilethi nyama bese bezibuza-ke ukuthi ngisiyadingana elayinini yokuvota
hayi kuyezwakala Mnumzana Chuma wena uthini ngaloko okukhulunywe ngubaba Ndlovu
ekhanda sibili indaba le la konokwana silakutshoyo kukhona kuyatholakala bakhona abanye asebekhona ukuthi hayi lokhu akuncedi lutho akuthinti lutho bakhona abanye abaebesithi kona mhlawumbe njengoba sobuya amaphathi amatsha njengoba sikwazi ubana MDC side 21 years ibusa lapha emadorobheni especially lapha kobulawayo kodwa akula nto ethintileyo instead into zilokhu zisiba nzima zisiba lukhoni kudilika kufadalala umuntu acina segive up in the whole system abota vele kanti vele uvota kwakonasebezivotela njengoba vele ungasele kungenalutho lunjani oluzatshintsha so ye kuningi sibili angeke ngathi kona ubaba mkhosile sibili uyitshayile sibili kwaphana ngezinye zezizathu plus ezinye zezizathu maybe mhlawumbe ikhona kwamntona abantu abaningi mhlawumbe vele abasekho lapha sikhuluma kunje so siyaloku siloku sidinga abantu kanti sidinga abantu vele asebezihambele kugoli kumadiaspora nendawo ejishini ezinjalo ngoba then of day usuzibuza ukuthi why kanti sikhuluma so ama-centers e-voting naw asebiswe ebantwini kanye sikuma-doorsteps abo so kuyino ungabe sokusayehlula konapho ukuthi umuntu enjani ayobhalisa ukuvota so kuyeduzaniqala umtshela ekhala ukuthi hayi kukhatshana azobe ufinyele kuyafika khona le edrobheni imali yokugada lani lani nako so kuye emnyango wakho but still kuloku ufana nje kuphela into yangibona so khona kwala futhi ngobona kumele sikukhale kunali mhlawumbe loko sikhuluma ngento vele evele nje isizivele yodwa mhlawumbe abakho abantu bangikona soku sidinga abantu bevele nje bengekho so maybe kaekhona ukuthi kona maybe singake siyenze i-sensus le sike sibalani sibonti kanti vele sibangaki njengokuthi khona apha ephelandaba uzathola ukuvoti kurejista abantu abangu-16,000 ake ngisibalane sibona ukuthi kona vele ephelandaba abantu bangaki antabo then sesiqala-ke ukuthi sikonsolidate sesivela mabe mhlawumbe kustage nale i-sensus ukuthi sibonti mhlawumbe siyehloko sifuna ukucabanga into engayisiwo ukuthi hhayi sikhona sibaningi kukanti-ke hhayi asikho asibaningangako
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF exoxa endawonye losicubungulayo zombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zeGwanda zisola amapholisa aleli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sowesilisa ocatshangelwa ukuthi angabe ezibulele emavinkilini awephakama.
abazancintisana kukhetho lwama-by-elections olukhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa iindaba zethu ilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.